sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesine emhla ka 1 Nhlangula 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntunga milinko mo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba le kodide kumbe imgodi yekwembiwa okwenjiwa kwalokho ezomnotho akuqondanga ukuthi ibiphiwa abantu bezalo kunokuthi iphiwe abantu abaqondileyo njalo abazathuthukisa isigaba sabo.
Izakhamizi zezansi emandebeleni zidla amahabula ngokwabelwa kwabasakhulayo bezanu-PF. Imigodi yokwemba igolide eBhalagwe kuthiywa izakhamizi zaloomango.
Kakaso wenziwa ngomgabo ukuthi yena ukhuluma labo ntanga ukuthi bavotele izandu ukhetho oluzayo ngibona even otanga bakubona labo kuyabe behlanya sikukulalela umuntu wena ongasakwanisi nokuzenzela angakwenza njalo athikho ethi kukhangeleleyo.
Kuyaphithizela edolobheni leMarondera, amalunga ezanu-PF elungiselela ukwamukela umongameli Mgabe kusasa lapho aqala umkhankaso wokukhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalise ukumvotela ngobumnengi.
Lanxa amabandla ezombusazwe aphikisayo ekhankasela inguquko kumithetho elawula ezokhetho, ukhetho luka-2018 lukhanya luza kwenziwa linguquko ingakenziwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Izakhamizi zezansi emandebeleni izibikwa zithukuthele phezu kokwabelwa kwabasakhulayo bebandla leZANU-PF. Imigodi yokwemba igolide eBhalagwe kuthiywa izakhamizi zakulumango. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zekezi eBhalagwe ziphakathi kwemizamo yokubonana lenkokheli zomdabu mayelana lalesi sika bethi kuyimihlolo ukuba ibandla elibusayo liphe abasakhulayo bokuza imigodi yokwemba igolide kodwa isehluleka ukupha izizalwane zakuloo mango. Umnumzana Jabulani Ndlovu uthe akuqondanga ukuthi kuphiwe abebandla elibusayo kuphela, ngakho ke kumele kumiswe kungakayikhatshana.
Okwakuqala ilizwe leli alilwelanga ukuthi kube lohlangothi oluthize oluyilo oluzuza insuzo njengalokho kwenzakala namhlanje. Indaba le yemgodi yemagolide kumbe imgodi yekwembiwa okwenjiwa kwalokho ezomnotho akuqondanga ukuthi ibiphiwa abantu bezalo kunokuthi iphiwe abantu abaqondile njalo abazathuthukisa isigaba sabo. Lokhu ke sikubona kuyinto engafanelanga yenziwe loba ngaliphi ilanga, njalo futhi into le kufanele imiswe ngokushesha ngoba kungaqhubeka kunje kuzaletha ukudubeka okukhulu ebantwini abaningi mhla upresident esefile.
Umnumzana Sengezo Chabangu webandla le-PDP uthi iZANU-PF loMgabe bayadelela.
iZANU-PF loRobert Mugabriel Mugabe bayadelela. iMbalakwe yindawo elembali embi nxa sikhangela isimo seZANU-PF. Yikho kulama mass graves amaningi eMbalakwe. Lamhlanje sebenika abantu imisebenzi ukubana bayemba amagodi wonke wona lawa amangcwaba wonke abantu abafayo besithi kule golide. Kulusizo olukhulu kakhulu lokhu thina ngoba imisebenzi asebeyenzile yikuwemba amagodi lokunika ubhona lomkakhe umsebenzi.
Umakhalekhukhwini kamphathi ntambo obona ngezokwenjiwa umnumzana Walter Chidwagwa belungaphendulwa muntu. Udaba lokwembiwa kwegolide ezansi emandebeleni selulethe ukukhathazeka okukhulu. Izakhamizi zisithi abantu bokuza yibo abaphiwa izichenxe zokwemba kuthi izizalwane zalumango zivalelwa phandle. Igolide ngelinye lamabhizimusi eliletha imali kunye lokudala imisebenzi ezweni, noma nje umumo womnotho ezweni umimanzonzo. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Kubikwa kutshone kuphithizela emarondera lamhlanje amalunga ebandla lezanu PF elungiselela ukwamukela uMongameli Mugabe kusasa lapho azaqala khona umkhankaso wokukhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalise ukuvota ngobunengi. Lanxa imigwaqo yalindawo imagodigodi leyo uMugabe azahamba ngayo kusasa ibikwa isilungisiwe yafakwa ithara entsha. UMugabe ukhangelelwe ukubhoda ngelizwe lonke ekhulumisana labasakhulayo ikakhulu abezanu PF esizwa izikhalazo zabo. Amanye amabandla aphikisayo agoqela LMDC leMDCT selesikhathi esungule umkhankaso wokuhuga abasakhulayo. Sixoxelo sakhulayo MDCT ongumgcini sihlalo njalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukomke.
Umkhankaso owenziwa ngomgabu ukuthi yena njengomgabu utawulontsha ukhuluma labontanga ukuthi bavotele izanu ukhetho oluzayo. Mbona even ontanga bakhona lapho beyabe behlanya sibukulalela umuntu yena ongasakwanisi lokuzenzela angakwenza. Njalo thina asikho esikukhangeleleyo ngoba thina njengabontanga satshela ukuthi ngo-2013 abantu bazaphiwa 1 million jobs. So impendulo amele atshela ontanga nothi lokho kunye kukhulunywayo ngakho. Thina njenge-FDCT hayi asenze silandele izano, thina senze okwethu. Siyazama ngendlela zokuthi sikhuthaze abantu ngama-door to door campaign ukuthi abantu sikhulume nabo, sihlale phansi nabo, sibabonise kuyini ngoba thina sifuna ukunika abantu i-alternative ukuthi hayi singavotela MDC kuyini elikukhangeleleyo, indaba yemisebenzi, indaba yokudla, indaba yezibhedlela. Ngoba kathesi ungakhangela imigwaqo, ukhangela imigwaqo yatshiwa nguSmith, ukhangela imigwaqo yelo Mugabe namuhla, kuyanyanyisa kwele Zimbabwe.
Ihamba njani i-door to door campaign yenu yena leyo okhuluma ngayo? Bayamukela njani abantu?
Ngingathi is one of the best strategies esiyesenzile njengabontanga be-MDC ngoba lokhuyana ukubuthanisa abantu endaweni ezijeneyo, abanye kumele behambe imanga emide besiyahlangana lani, kodwa kathesi kuba ngcono ukuthi thina sibalande abantu ezindlini zabo, sixoxisane labo in small numbers beyifamily, bazwisise ukuthi kuyini esikhuluma ngakho njengebandla le-MDC ukuthi hhayi thina isithembiso sethu njalo amandla enhlazi kuthiwa asemanzini, amandla eZimbabwe ukuthi ikhangeleke njengelizwe asebandleni abantu ngoba yibo abamele bekhiphe uMugabe. Ngoba i-MDC thina sikhona ukubakhokhela nje, kodwa abalamandla yibo abantu, ontanga yibo abahambe ezikolo, kathesi akula ma-teacher ezikolo emaphandleni njalo umuntu abama-degree bona abafundileyo yibo abathengisa i-airtime esitradeni. Kunzima kho.
UMnumzana Dube Mukomke ngosakhulayo we-MDCT njalo ungumgcini sihlalo weBinga Rural District Council.
Abakha inkundla zokukhulumisana lula ezebulenjini labasungula inhlelo zabomakhalekhukhwini ezama-mobile apps sebedlela evalweni besesabela ukuba ukuqatshwa kukankosikazi Bona Chikore, indodana kamongameli Robert Mugabe, kubhodi ebona ngokulondolozwa kwenhlonipho embikweni ethulwa emphakathini e-censorship board kuzaphazamisa imisebenzi yabo. Ukuze sizwe ukuthi inhlelo ezifana lalezi ezisungulwa ngabasakhulayo zizaphazamiswa njani ngaleli nyathelo, uMike Hobe weStudio 7 uxoxele uMnumzana Hannibal Dlovu.
Ngokubona kwami le yasizethimbe ngoba yinto elungisela ukuthengisa abantu izinto abazaziyo nje. Ayisiyo into aso app ekhupha information esingathi ayifuni ukuthi ibonakale i-government.
Awungitshele-ke mnumzane, kungani usisho kanjalo?
Ezibhodi ngokwayo ikhangelela ukuthi ivikele abantu ukubona izinto ezixhwalileyo empilweni. Ayisoze ivikele ukuqinisa abantu ulwazi ulwazi ongabantu bonke esithiwa yi-public knowledge. So i-app leyo yakhiwe liyenzela ukuthi i-public knowledge leyo itholakale ezindaweni eziningi, kubonakale ngabantu abaningi, abantu abangeke beyisebenzise futhi. So ubona kwami yatshi abasuke bayivalile leyo app.
Kodwa mnumzane, uyazikhona ingcwethi ezike zasungula inhlelo zasebulenjini ezihambisana ngezinye inhlelo eziphuma kubabona kude. Njengoba kulobu dlelano olunjalo, ungathi uqinisekile ukuthi kumele bengasabi?
Ngathi ukuthi into kwabo lokho kuzaba nzima, njengoba leyo nto efithi i-internet ayisikho ukuthi ungayivalela ngendlela elula. Umuntu engathola le app ngezinye izindlela, engavula leyo website ngenye indlela, uzivalile sibili leyo app kumbe leyo website ngendlela ekuthi afanele kubonakale ngabantu, kuyenza kube nzima. Njalo futhi isikhathi esiningi kuba lento le esiyibonayo endaweni zabo internet ukuthi ungazami ukuvala ulutho kwi-internet, kuyaqiniseka ukuthi abantu into leyo beyidinge kakhulu. So angiboni bazazama ukuvala lokho, kodwa bengazama, kodwa angiboni ukuthi asebenza
bengahayi. Ngiyakuzwa kahle mnumzane. Ulasi isiluleko na sokunikeza abanye abasakhulayo abathi bayesaba ukuthi umsebenzi wabo uzathintwa yile board?
Ungesaba ukuthi uzatholakala, ngoba isikhathi esiningi akuzitholakali ngendlela obona ngayo. Ama-apps ayokuvikela ngale mali abantu laba abavula izinto zama-apps o-Google labo-app abaphungupha ukuthi i-app le iyakhe ngumnumzana lo kumbe i-company le information bayazigcinela wona ngokwabo.
Alo-ke ngumnumzana Hannibal Ndlovu, ingcwethi kwezemitshina yamakhompyutha, usixoxelaye ecingweni eseHarare.
Live talk kwasihluzeni bomama lamhlanje sikhangela impiko ethi abesifazana yibo abesaba kakhulu ukuthi bangehlelwa ludlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington.
Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abanakanelwa ukuthi ngabalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abeqembo le-Al-Shabaab babikwa bebulele umbalisi oyedwa, bathumba omunye njalo bachiya betshise isikolo ekade befundisa kiso izolo kusihlwa ngenyakatho kwele Kenya.
Kule bhomba elidubuke emoteni enkulu emadabuka kusalamhlanje esigodlweni se-Afghanistan eKabul labulala abantu abangamachumi edlula athoba munwe munye i-90 kwalimala abangamakhulu amane i-400. Lokhu kwenzakala esigabeni se-Wazir Khabar Khan esihlala abameli bakwamanye amazwe kulelo lizwe. Ucwaningo olwethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer oluthi izizalwane zeZimbabwe ezifika kusilinganiso sokungamachumi amahlanu lambili 52% ekhulwini zithi sezihlalela evalweni zisesaba ukwehlelwa ludlakela kwezombusazwe seluvuswe ukungahlaliseki kwezizalwane zeZimbabwe. Lolu phenyo luthi abantu abahlala emadolobheni kanye labesifazane yibo abalokwesaba okukhulu kwedlula abesilisa kanye lozulu ohlala emaphandleni. Inhlanganiso le ifumane njalo ukuthi amachumi phose ayisitshiyagalombili abantu afuna ukhetho luqhutshwe ngendlela ecacileyo njalo ezasuthisa umuntu wonke kungela kwethuselwa kumbe udlame. Pho manje kuzahamba njani ngomnyaka ozayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele intatheli zindaba umnumzana Mxolisi Ncube endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Ngumbono omuhle kakhulu ngoba sonke siyazi ukuthi ukhetho elizweni laseZimbabwe lulobudlwangu dlwangu, utshaya kwabantu, ukutshiswa kwemizi, ukubulawa kwabantu. And sikhuluma kunje nje izani isiqalile manje umsebenzi wabo ukuhamba behlukuluza abantu, betshisa imizi yabantu. Kodwa kayikho enye indlela yokuthi sikhiphe uhulumende ngoba kamboni ukuthi singaba namandla ukuthi siyechitha elinye igazi sizithatha izikhali, ngoba singaze sithathe izikhali sichithe igazi noma sokubomvu sokumnyama kuzakuzakuzamele sibuyele etafuleni siyegumisane umlota sixoxisane sidinga izindlela. So singachithelana igazi thina sikwazi ukuthi kumele hlalisane phansi sikhulumisane. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi izizalwane zaseZimbabwe kumele zivuse umhlonga zitshengise uhulumende wamasela wezani ukuthi hayi sebekhathele abasafuni ukumva.
Mnumzana Ncube, wena uthini ngembono kaNkosazana Khumalo la?
Nami ngivumelana naye ngokungathi akhangela kulabantu abaningi ikakhulu intsha abathi bona ukuya ekhethweni ukuzidlalisela nje isikhathi ngoba ungaze uvote kanjani lo uhulumende lo okhona ibandla leli libusayo ngithi mhlawumbe lingaze linqotshwe njengoba seleke latho ukuthi lona alingeke livumele ukuthi ipenseli likhulele umbhobho. Kungakho abantu basuka badlangalo endabeni ezinjalo lokuthi ikakhulu ngento eyenzakala ngo-2008 ngakubona sonke ukuthi ngenxa yokuthi ibandla leli libusayo elilihlala liyile libusayo kusukela ngo-1980 lanqotshwa, sabona ukhetho lukamongameli sokuthatha inyanga yonke ukuthi kumenyezele ukuthi ngubani onqobileyo. Konke khonokhu kusuka kudangaze abantu bagcine sebezifusha ukuthi kanti khona vele singaze siyevota akula mehluko obakhona ngoba sizaqhubeka silokhu okubuyezakalayo ukuthi sizotshaywa sisiya ekuvoteni sibe sitshaywe ngemva kokuvota sesitshayelwa ukuthi sivote kanjani. Kukanti inguquko ayibuyi futhi ibe khona, kungaba kuyinto enkulu edangaza kakhulu abantu.
Makhumalo, uphenyo lolu esikhuluma ngalo luthi lona kulabantu abafika bona 78% abathi basevalweni bayesaba ukuthi vele lanxa kukhulunywa labo ngophenyo lona lolu bazibona besengozini. Manje pho lina njengabamabandla aphikisayo libona ungani abantu bazakhulela ukwesaba lokhu na?
Okwakhathesi njengezalwane zaseZimbabwe siphakathi kwedumo. Abantu abethu beqedile esikolo kabafundi esibhedlela sesifa, isikolo akusafunda akusela mali ezindlini akudliwa. Mina njengezizalwane zaseZimbabwe sibona kuqakathekile ukuthi sidubeke izanu yenza umathanda phezu kwethu, hayi asihlale nezindlini siyekele ukuyavuta. Njalo siyekele nokukhankasela ukuthi afake imigoqo ezakwenza ukhetho lolu ungaze waba nomuntu oyesabayo, ngoba lokhu ukuthi saleke sikhale ukuthi izani yenza lokhu, izani yenza lokhu, yikho abakwenzayo. Kodwa thina sibaningi ukwedlula bona, kanti sizakwesaba kuze kwini ngase sisifa sesifile njengoba kunjenje. So mina ngiyakhuthaza izalwane zaseZimbabwe ukuthi yebona ye ingani thina emaNdebele basibulala nge-ground, kodwa lokhu izani yangena kayikazi wini obulawayo, noma ukuthi khathesi bangenile ngokuthi kazange sikhambe ukuphethelwa khona kabakazi. Siyasibatshengisela ukuthi hayi bo lanxana sibulala nge-background asifuni ukuthi silisibuze. Thongeka sikwanisa ubuntu ukwenza emaNdebeleni yonke, iZimbabwe yonke izakwanisa ukukwenza, ngoba nxa sosiyekhethe laphana yabuye yabuwedwa. Njalo asikumele sivumele ukuthi izani sihlukuluke, ngoba amasoja lamapholisa lama-CIO laba abasitayayo ngabantu abahola imali yethu, ngoba bahola imali yethu ye-tax, izisebenzi zethu. Kumele sizibonise ukuthi hayi walamandla nokuthi thina lisebenza kithi, kumele ligcine thina, akungigcine umuntu osithentelayo.
Mnumzana Ncube, wena njengentatheli zindaba ubona njani lokho okwenzakalayo, kakhulu nxa sikhangele indaba esezikhona ngokuthi ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla?
I think ngombono wami mina yiyo into enkulu kakhulu esuka isilimaze leyo ukuthi nxa sikhuluma ngokumanyana kwamabandla asikhulumi ngokuthi lawo mabandla amanyana phezu kwani ngaphandle kokukhipha uhulumende okhona. Amanyana futhi sibeke simiso bani singakaze sicabange ngokuthi ngubani ozathatha lesi sikhundla, ngoba indaba yezikhundla le yiyo esuka ihlukumeze yenze ukuthi kugcine ungasabi khona lokho kumanyana. Ngoba umnumzana uTswangirayi uzakuthi njalo eqinisile athi mina ngimengi labantu abaningi abangilandelayo, kodwa elabantu abaningi abamlandelayo bamlandela yini ngokuthi uphume phezuka lokhu abakucabangelayo bona abantu abakufundayo na.
Hello ke ngumnumzana Mxolisi Ncube intatheli zindaba ube xoxa indawonye lomsekelo wesikhulumelise bandla le MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Lanqa amabandla ezombusazwe aphikisayo ekhankasela ukuthi imithetho ephathelane lokhetho iguqulwe lokhu kulakho kungenzakali kungakenziwa ukhetho luka 2018 kubika uMeviskama.
Isisekelo sombuso kanye nemithetho elawula ngezokhetho kunikeza umkhokheli welizwe amandla wokutsho usuku lokhetho kungakhathalekile ukuthi sesiguquliwe loba hhaji. Isigaba 143 section 1 sesisekelo sombuso sikubeka sobala ukusebenza kwedale leparlamente okweminyaka emihlanu kusukela ngosuku lokugcotshwa kwamongameli. Lokhu kutsho ukuba idale likhona manje lizokuma ukusebenza phakathi kwamabili mhla ka 21 Ntulikazi ngomnyaka ozayo njengoba umongameli Robert Mugabe wafungiswa ukuthatha leso sikhundla mhla ka 22 kaNtulikazi ngomnyaka ka 2013. Umthetho uthi kumele kube lamalanga angedlula amachumi amane lane 44 days loba ukwedlula angamachumi ayisichiya galombili lane 84 days kusukela lapho kubethwa khona usuku lokhetho langosuku lapho luzoqhutshwa khona. Umsekeli wesikhulumeli seMDCT unkosazana Thabita Khumalo uthi kabajajuliswa ngamalungiselelo okhetho luka 2018 enziwa ngababona ngezokuqhutshwa kokhetho abeZimbabwe Electoral Commission ZEC.
Izeki uhlangothi lezwani PF abazama ukuthi bayisebenzise ukuthi batshontshe ukhetho kuleli lizwe. Sonke siyazi maZimbabweans amahle ukuthi njengamabandla aphikisayo besiloku sixukaxukana ngezeki ukuthi itshintshe indlela okwenziwa ngawo ukhetho, ikhangela uvota vote, ikhangela ukutholwa kwabantu bezithupha, ikhangela lezingwadu abantu abangelazindlu kodwa beloja.
Unkosazana Sandra Ndlovu yisifundi sekolijini le-Midland State University njalo engomunye wabontanga bebandla le-MDCT. Yena labanye bakhe uthi bayakuzwisisa okuthiwa ngumthetho wezokhetho.
Thina njengabontanga siyazwisisa ngoba nxa sikhangele lezeki siyikhangela isitshengisa ukubana kuzaba le-BVR Biometric Voter Registration. Njalo lathi singabontanga sizimisele ukubana kusiyafika ukhetho sibe lathi sitholakala siyingxenye yalolo khetho.
Uthi bazophatheka ukhetho loba ingenziwanga indlela yokubhalisa amagama abalelungelo lokuvota kusetshenziswa indlela yakulezi nsuku ye-biometric voter registration.
Izek ingasehlula ku-BVR. Sizimisele njalo ukungena kuyona le ndlela ababesibekele yona. Thina ngoba sekukhangelele ukuthi siqoqane njengabontanga. Weze bafakile iBVR bayikhipha. Thina sesikufune ukuthi singene ekhethweni. But iBVR yindlela kade siyikhangelele njalo yindlela esifuna ukuthi sambe ekhethweni ngo-2018.
Umnumzana Steven Sibanda ngomunye wabontanga abaphatheke emikhankasweni yokususwa embusweni kukaMgabe ephansi kwabeqembu le-Occupy Africa Unity Square. Usibanda uthi ngesimo esikhona kusobala ukuba amabandla ezombusazwe aphikisayo akakalulungeli ukhetho.
Singangena ukhetho ngomumo esiwo kona. Iqiniso bana siyadliwa iZANU-PF. Njalo sihleli sikhala nge-BVR. Ngolunye uduwo esilalo ukubana sikhangela into eziphezulu kwamanzi singakhangeli enzikini yamanzi. Njengobana uMongameli Mugabe ngamemezela ukhetho lwa ukhetho namhlanje still uyabe lokhe within i-constitution. Silakho ukudliwa ngoba asikavumelani njengama-opposition parties banambani oza leader ngesithi i-grand coalition ngesilungu. Njalo asikavumelani bana ubani ozathatha le-constituency kubameli bedale le-parliament. Njalo ngathi kuningi esimele sikwenze njengo-opposition parties.
Uthe okudanisayo ngoZulu ikuba lokhe silela kulwazi kwezokuqhutshwa kokhetho elizweni.
Njalo ngathi ukulungiselela sibili hhashi asikafiki indlela engathi sesilungiselele ngayo okuqinileyo. So siselomsebenzi sesilomlando ukubana siyefundisa uZulu jikelele phandle ngale njengo-opposition. Kuba nathi nxa sisiyavota abalapha liyavota lifika lapha, abalapha liyavota lifika lapha. Ngathi lezeki ayikazitsheli ukubana abantu bami kanje bami kanje bami kanje. Xa uhlala njengokuthi uhlala emfakose kustudio nje ungcelo wakho yilo lalo, xa uhlala ekambuzuma kustudio nje ungcelo wakho uyabulapha lalapha. So ngathi seselomlando seselomsebenzi omkhulu kakhulu.
Lo msakazo kawusanelisanga ukukhulumisana labenhlanganiso yezek ukuzwa umbono wabo phezu kwalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Kuvamile ukuthi abasifazana bakhahlanyezwe lapho okulempi yemvukela. Abasifazana balembono ebalulekile ukuthi kwenzakalani endaweni lezi. Kodwa ke bachiwa pande nxa sokusenziwa imizamo yokuhlolisisa indlela zokumisa udlakela lolu ukuze kube lokuthula. Ilizwe leMelika lizama ngamandla wonke ukuthi kungenzakali konke lokhu. Ngakho ke lisebenza lenhlanganiso yeGlobal Peace Operations Initiative kumbe iGPOI iyasungulwa ngomnyaka ka-2004. Inhlanganiso le isebenza lenhlanganiso ezingamajumi amahlanu lantathu 53 ukwenzela ukunqabela ukulwa emhlabeni wonke jikelele njalo lokusekela imisebenzi yenhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations ezama ukulethela uZulu ukuthula. Enye injongo ye-GPOI yikukhulumisana lokuvimba ukukhahlanyezwa kwabesifazana lapho okudingakala khona ukuthula. Udana Hawk okuhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe okhangelane lemizamo yokukhulula abantu abancindezelweyo uthi ukusebenza labesifazana lapho okwenziwa khona imizamo yokuletha ukuthula kuyanceda okumangalisayo. Uthi abesifazana bayenelisa ukukhuluma lalabo abakhunyulwa kubutho abadlongulweyo njalo lokuthuthukisa omama lamantombazana. Inhlanganiso yeGlobal Peace Operations Initiative izama ngamandla wonke ukuthi abesifazana baphatheke kwezokuletha ukuthula njalo lokuvimba ukuba kungadlengulwa omama lamankazana.
Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Wangishiyelana themba.
Ingoma emnandi, ingoma ye Lady Smith Black Mambazo ethiwa yona Nomathemba isigqibela uhlelo. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebezisilazo lamhlanje.
Izakhamizi zezansi emaNdebeleni zithukuthele phezu kokwabelwa kwabasakhulayo bezanu-PF imigodi yokwemba igolide eBhalakwe.
Bekuphithizela emarondela lamhlanje kulungiselelwa umhlangano kamongameli Mgabe kusasa.
Thwakazi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Lo Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.